Umkhonzi wenhlanganiso yeziso umnumzana Promise Mkhwananzi uthi sebehambise lolu daba kumagqwetha ukuba luthathelwe amanyathelo ngokuphangisa ngoba okwenziwa ngumkamongameli kusephula amalungelo amalunga abo.
Siyeyama ukumbophisa ukuthi abanjwe ngumthetho ngokuthatha into zamavendo ongekho emthethweni. Esiyazinika abasekeli bebandla bezanPF emhlanganweni yabe ama-rallies bekhankasa ukuthi umhlangano wabo ube labantu ozabavotela ngo-2018. Manje amagqwetha abhize ame madlodlombiya abuthanisa ubufakazi, befaka ndawonye ubufakazi, beloba ingwalo zakhona ezifunekayo khona ngale kubo manje ukuthi indaba yethu ingene.
Uthi umkamongameli wazikhulumela ngokwakhe esethekelela ebhinga phambi komhlangano lezakhamuzi kulindawo ukuba unikeza impahla ehlanganisela eyathathelwa abathengisela emgaqweni. Umnumzana Masimba Kuchero cubungula ngezombusazwe uthi akaboni kusiba lula ukuba lokhu kuphumelele.
Ngibona ukuthi inhlanganiso lezi zihambise umuntu olecala lapha ngoba nxa sizwe uMayimgabe ekhuluma ubesithi yena nxa into lezi sezithethwe ngamapholisa uyazinikwa yena ukuthi ahambe ayozidistributa. So sitsho ukuthi abathathela ama-vendors izinto zawo ngamapholisa.
Uthi amapholisa yiwa lo mlando wokulondoloza umthetho ebopha abawephulayo, ethi kukhanya kungaba nzima ukuveza ubufakazi bokuba uNkosikazi Mgabe wabathuma ukuba benze konke lokho. Uthi kanjalo kukhanya leli nyathelo lokumbophisa kuyikudinga ukutshengisa ukukhonona kwabo kuphela labo bezwakale.
So engxenye ngokumuhambisa emthethwandaba bayafuna ukuthi benze okungaba i-statement nje esokuthi siyakwazi ukuthi nguwe ugcine lezi zinto zethu njalo uyazidistributa, into esingayifuniyo njalo sifuna ukuthi uzilethe.
Inhlanganiso yeziso yanikeza isikhathazo sayo kumagqwetha eKadzere, Hungwe and Mandebele ukuba ekhweze lolu daba emthethwandaba besebenzelana labeZimbabwe Lawyers for Human Rights, okuyinto eyenzakalayo okwamanje. Abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare bahlala bekijinyiswa bexotshwa phakathi kwaleli dolobha bekhuthaza ukuyasebenzela endaweni ezikhethiweyo, kodwa bena besala besithi lezi ndawo zikhatshana lalapho okutholakala abathengayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.